lokhu kuphume ngesikhathi izakhamizi lezi zisabelwa ukudla ezimnyama emqegula business center phansi kohlelo lwe-lean food program olukhokhelwa inhlanganiso yamazwe omhlaba eye-world food program bemanyene lohlangothi lwentuthuko lwenswelo kazulu kuhulumende wemelika olwe-United States Agency for International Development labenhlanganiso eye-World Vision. Abanye abathole ukudla ngosuku lolu unkosikazi Cecilia Nyoni othi babhekane lendlala eyesabekayo.
Kuyalamba kunzima nemasimini kuchile kakhulu. Inkomo ziyasiphathi zibona imfuthe phakathi kwamasimu. Sidlala khona kube sikunzinyiso kuchilekele. Ukuthi kungengasinceda la madamu kasidla imfumo kasidla migodi futhi imigodi yethu eminingi isile. Lendlala silendlala ngazi ukuthi sizalaluka siphile njani.
Ukhansila ka-Ward 2 eMangwe uMnumzana Chechukuza Ngwenya ucela uhulumende ukuthi aphathise engakhangeli ibala lomuntu ngoba uhlupho lusabalele kuzifuyo abalima ngazo lakuzakhamizi.
Hayi, ngihlala ikhona. Inkulu kakhulu. Sicela ukuncediswa mpela kakhulu ngesandla esingathi siyengezelele. Ngoba kuyabe kungathi kuyafanana uma kuthola abantu abalutshwana. Kusho ukuthi labantu abaningi bazazoboleka at the end of the day sokufana lokuthi akulalutho olwenzakeleyo.
Ilunga ledale lephalamende elangena phansi kohlelo le-proportional representation eMangwe unkosikazi Evelyn Ndlovu ucela ukuba uhulumende engalibali izifuyo esezithwele nzima ngokuswela amanzi kanye lamadlelo.
Kuzafika ukukhulume grass there's no grass. That more boreholes be drilled, and that we put trophies, feeding trophies, within each borehole. So we really appealing to you for the feed for the animals. We don't want them. And our people, honorable Moyo, are livestock people. Their life is dependent on the animals they have for school feed, for medication. They all depend on the children. If you used to depend on their children and grandchildren who go to South Africa.
Sicela lisihambisele ilizwi kumongameli usicelile ukudla kwenkomo amanzi amabhoholo lokudla komuntu wonke watsha njengoba ubona la uyiminista akulatshani sini enhlabathini izulu alinanga.
Ekhuluma eMangwe ngosuku lolu umphathi intambo kahulumende obona ngenhlelo zokuncedisa abaswelayo uMnumzana July Moyo uchaze ukuba uzahambisa izikhalazo zezakhamizi kumongameli Emerson Mnangagwa.
Sechibagwe muno chine chabva mukumbira kune kwaitiwa namambo wenyika president kuti kuno kwangu kuZimbabwe kwaita zvari uyai muchibatsire ivo vonotsvaka kuti isu World Food Program imwe madonors United States of America Japan nokutaura vanoramba vachitibatsira panyaya yefuti European Union, China vanotipa, Russia vachatipa izvozvi zviri munzira. Vanonokumbigwa neWorld Food Program.
Sizamazisa umongameli kuhlanganisa lomphathi ntambo obona ngezokulima. Njalo silokudla okubuyayo kuvela eRussia. Njalo sikhangelele ukucela kumazwe abalisa iChina leMelika, iWFP leEU, ngoba bavele bavame ukusinceda sikhathi sonke.
Uhulumende ngaphansi kogatsha lwezokulima uthi usaphakathi kokuhlolisisa ukuba bangaki abantu abadinga usizo lokudla elizweni lonke jikelele kanye lokuncipha kwamadlelo emaphandleni kubangelwa yikoma okubaselwa yisikhudumezi somkhathi ese-El Nino esihlasele umhlaba wonke. Uhulumende uthi kusukela ngomnyaka odlule sekufe izifuyo eziphose zifike inkulungwane ezilitshumi 9875 njalo inani leli lilakho ukwedlula lapho ngoba abanye abakhulumi ukuthi sebefelwe yizifuyo. EleZimbabwe libhekane lendlala eyesabekayo ngenxa yokungani kuhle kwezulu nyakenye lalo nyaka. isigaba seMathebeleland North yiso esihlaselwe kakhulu indlala ukwedlula indawo zonke zelizwe njalo sihamba phambili ngenani labadinga ukuphathiswa ngokudla. Lanxa uhulumende esithi abantu abalambayo eZimbabwe inani lakhona lifika izigidi phose ezintathu 2.7 million, inhlanganiso yeFood and Agriculture Organization iFAO ithi inani leli selikhuphuke laya kuzigidi phose ezine 3.5 million njalo lilakho ukwedlula lapha. Ngimele umsakazo weStudio 7 isePlumtree ezimnyama, ngingu Anastasia Ndlovu.